izalo lendlela libandla elikhulu ukudlula umuntu asobandla esingalinganiswa lo muntu libandla elimile eqinileyo lesisekelo futhi esiqinileyo ukuthi ubani kakho kumbe ubani ukhona ambondona yinto engabula libandla ngoba ungakhangela ukhumbule kuhle ibandla liqhase kudala siri vele kuqhasela ezombangazo from the 60s ukuya kusiya phambili ngapha baningi abanye abasungula ibandla lelo abanye abaseko sebasithiye kodwa lona ibandla lokulilile likhona liphila abantu babuya bethintshane ukubusa bethintshane ukubaphezulu kungabakhokheli kuthi ibandla lelo liyangihlali lo
ya manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ubona ungani ngemva komhlangano we-Congress lo wenziwa iviki yona leyi kuzaba kunjani ebandleni lizaba lixega na kumbe lizaba seliqinile
ngaye ngakhuluma ngaphambilini ngathi ibandla lethu elezantu esleni nomuntu ophethe isisu so nxa ophethe isisu kuyakutshengisa ukuthi kunezinto eziphakathi kwakho ozidlileyo ezingahambelani lo mzimba wakho omele ziphume usala luxega kumbe usala luqinileyo yimbuzo engingawufaka kuwe lo mphakathi wonke and mina impendulo engiyaziyo kulona usala ngawo-ke lami ngibona ngantu kuyafana naphela nxa into zonke ziyaphazamisa ibandla zingaphuma futhi ibandla liyasala liqinile phela so nxa ngikhangele mina ngemva kwe-Congress lesiyakiyo ibandla leli lizaqina konke.